Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walomkela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolesihlanu mhlaka 11 kuMfumfu 2024 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, amasela ahlome aphelela athathela induna uMarufi imota asanda kuyiphiwa nguhulumende lemali edlula 3,000 rand.
Umbono wami kakufikanga lapho kumele kufike khona kuphathise kakufikanga. Sizathola ukuthi kuzabe sekusenza ukuthi ukhansela isikhathi esiningi angaziniki ithuba lokuba nezakhamizi ancedise.
Uhulumende wengeza ama-allowances amakhansela omeya labanye.
Abantu abaningi ikakhulu basebenzisa amalembu iyakhoza ikhensa lokusubuka nje amanye nje abe phuma nje ikhanda.
Unanzwa usuku lwamantombazane abeZimbabwe besithi bahlupheka okumangalisayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amasipela ahlome aphelela athathela induna uMarupi eGwanda South imota asanda kuyiphiwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Amasela la agqekeze emzini wakhe emadabukakusa namuhla amthathele njalo omakhalekhukhwini ababili le mali edlula inkulungwane ezintathu zamarand 3,200 rands, ambophe njalo imbila zikakonde engakabaleki ngemota yakhe. Izihlobo zithi ititibele induna engalinyazwanga ngabantu laba. Amapolisa athi aseluhlolisisa udaba lolu. Kolunye njalo udaba, amapolisa aseveze amagama abantu abayisithupha abacatshangelwa ukuba bahluthuna imali ye-Ecobank kobulawayo ezigidi ezine zamadola eMelika, $4 million. Amapolisa ethule amagama abantu laba enkundleni yokuxhumana i-X esithi asibambisana lamanye amazwe ukuze bedinge amasela la. Abacatshangelwa ukuba badala icala leli ngu-Elijah Bombonu, owaziwa ngegama lokusoma elithi Mupostori, uDavid Sabaje, Israel Zulu, Kutakwashe Mudzingwa ozithi Umbro, Takafa Vumbunu, owaziwa njalo ngegama elithi Nyson Mahembe, Paul Chinake lo Brian Murape. Amapolisa anakanela ukuba abantu laba babalekela kwele South Africa besanda kuhluthuna imali ye-Ecobank. Uhulumende usengeze ama-allowances amakansela amameya labakhokhela amakomiti amakansili labanye. Uhulumende uthi ama-allowances abomeya akhuphekwe kusuka kumachumi phose amahlanu amadola emelika 47 US dollars afika phose ikhulu lamadola 90 US dollars ngenyanga. Amakansila asezathola amachumi ayisikhombisa lanhlanu zamadola emelika 75 US dollars ngenyanga. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomsekeli kameya wakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu, yena labanye bakhe abazathola amachumi edlula kancane ayisitshiyangalombili zamadola emelika 82 US dollars ngenyanga.
Izakhamizi lezi zithi zaqina ukuthola ukudla okuholiswa nguhulumende ngonkwenkwezi lonyaka loba kusaziwa ukuba kulendlala enkulu ebangelwe yisikhudumezi somkhathi ese-El Nino.
Umsebenzi lo wama-councillors kuncedisa isigaba, kuncedisa izakhamizi, kodwa ngokunjalo futhi akumelanga ukuthi nxa usenza lowo msebenzi ugcine usebenzisa ama-resources okumele aphilisa abantwana. Kumele ukuthi i-allowance abakunika yona anxa ungasomsebenzi irikhuphe ama-expenses akho owasebenzisileyo, singabi ukuthi sithathe imali yabantwana sisebenzisa ukuthini ngede umphakathi ngoba ngede izakhamizi khomela kube lomahluko khona
ungathi kodwa liyakuthazelela kumbe kungani nje kulokuqhweba phakathi
umbono wami kakufikanga lapho umele kufike khona kuphathise kakufikanga uzathola ukuthi kuzabe sokusenza ukuthi ukhansela isikhathi esiningi angazinika ithuba lokuba nezakhamizi ancedise uzabe sesiyasebenza ukuthi athole imali njalo kulalaba abanye ababehamba ngezimota zabo uzathola ukuthi kufinyele abayisebenzisayo ngenyanga sisebenzisa amawadi abo kawuhambelani leyo nawe nsenaleyo
asithi ngaba linike okuzwakalayo nje belingathi kungena emalini kwazithi umuntu asale ngani uyakhudumala kancane
umbono wami mina ukuze kweneliseke ikakhulu mina ngihamba ngemoto engisebenzisayo ngikwanisisiweli yonke ngenelise nje lokufona lokwenza lokhu nalokho i-$300 ngibona engani ibingenele ezi-allowance yama-councillors ngibona engani i-300 ibingaphosibambeke kancane ngoba nanko phela ungananzelela ama-members of parliament baba ne-loan yokuthenga izimota baphinde njalo babe loan yokuthenga izindlu khangele-ke ama-ministers nabo babe loan yezimota leyizindlu and so forth so ama-councillors yiyo nje akhangeyani akhangelelwa phandle
lo ngumnumzaka Edwin Ndlovu umsekeli kameya wakobulawayo esixoxe laye ecingweni ekobulawayo ezinye izakhamizi zesigabeni zenduna uGampu Sithole wesihlanu eTsholotsho lezinye indawo zithi seziphila ngokunatha itiye kuphela ngenxa yokuswelakala kokudla abanye babo kabanelisi khona ukunatha itiye njalo kwabatholi ukudla okuholiswa ngurhulumente kubika u-Anastasia Ndlovu
izakhamizi lezi zithi zaqina ukuthola ukudla okuholiswa ngurhulumende ngonkwenkwezi lonyaka loba kusaziwa ukuba kunendlala enkulu ebangelwe yisikhudumezi somkhathi ese-El Nino abanye babo bathi banensuku ezinhlanu bephila ngokunatha itiye ngoba akulakudla okuholiswa ngurhulumende lenhlanganiso ezizimeleyo unkosikazi Georgina Moyo ngomunye wababhekane lendlala le esigabeni sikaGampu
hayi lapho kuyafiwa sisinje siyahluka imizimba ngendaba yokungatshi sesile khwashi amanzi lawo kawakho ngoba le nkomo ziyachuba kazinathi asisela nkomo sisitshayo ngezandla ngingaka ngisalukazinje 82 years ngitshaya ngezandla
esinye isakhamuzi esihlala endaweni le unkosikazi Geli Sithole uthi uyalamba umdeni wakhe
lokho kuyafiwa 3-5 days yasihle
unkosikazi Doris Macele ohlala esigabeni senduna ungqoya laye ukhala ngokuswela ukudla
kuyahlupha ngoba kunjelele ukuze le mali mdakamama imali kayibonwa nabantwana bafa baphela ekhaya sihlala siyi-7 bathi bona bazanika 3
kulabanye njalo abathi bayakuthola ukudla okuholiswa ngurhulumende kodwa akweneli imuli zabo unkosikazi Ruth Chabangu ohlala enemane uthi kunzima lonyaka ngoba abantu babalakudla ngenxa yesomiso esesabekayo
hayi dlala sizakufa thina izalo kaJoba Ntamba umnyaka unalo omkhulu kangaka athi izalo siyafa asiboni lutho bathi lidlala sikhukhuhla
Induna zisanda kunikwa umumbu lokunye ngurhulumende phansi kohlelo lwesiphala senkosi induna u-Ashil Gampu Sithole 4 uthi urhulumende kumele engeze ukudla lokhu ngoba baningi kakhulu abantu ababhekane lendlala lonyaka umongameli Emmerson Mnangagwa wathembisa ukuba akula muntu eZimbabwe ozabulawa yindlala lonyaka eleZimbabwe lidinga imali edlula kancane amabhiliyoni amathathu amadola emelika i-$3.3 billion eyokuthengela abalambayo ukudla inhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela e-World Food Program lezinye zithi zizama ngamandla wonke ukuba ziphandele abantu abalambayo eZimbabwe ngimele iStudio 7 ngiseTsholotsho ngingu-Anastasia Ndlovu
linjani balaleli bomsakazo weStudio 7 Sifisa ukulivikela ukuba sasile WhatsApp channel eVO eNdebele. Ngena khona manje kuVO eNdebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena nelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVO eNdebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVO eNdebele WhatsApp channel. Ku WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VO eNdebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Kunanza usuku lwamantombazana ele International Day of the Girl Child abeZimbabwe bekhala ngokuhlupheka. UNokutoba Dlamini usathulela lolu daba ngokugcweleyo eseVictoria Falls.
Amazwe emhlabeni wonke jikelele ananze usuku lolu namuhla. Inhlanganiso ye United Nations Children's Fund kumbe UNICEF isithi amazwe amaningi ephula ilungelo lamantombazane. UNICEF ethule umbiko lo ekhasini layo ku-internet ithi amazwe amaningi kawananzi amalungelo amantombazane. Ithi abaningi bendiswa bebancane njalo bazithwala mahlayana ngenxa yokubanjwa ngamandla ngabesilisa. UNICEF iphinde yathi phakathi kwamantombazane amane eyodwa iyadlwengulwa kumbe yendiswe ngenkani. Ithi okukhathazayo njalo yikuthi banengi ababanjwa igcikwane le-HIV emhlabeni wonke jikelele. Ithi ezimfundweni lakho kuyasilela kumbe kulabanye abafuba ngenxa yokuswela ukudla okwakha imizimba. Sixoxe ngezinye inhlupho ezibhekane lamantombazane lonkosikazi noma Gugutshili ohlala eVictoria Falls othi inengi labo lithwele nzima uma lisesikhathini.
Abantu abaningi ikakhulu basebenzisa amalembu. Iyakhoza ikhensa nokusubuka nje amanye nje abe phuma nje ikhanda. Kugcina sithola sisubuka siphuma nje kungama-rashi-rashi okungaqedakaliyo phansi ngahle.
Abasebenza kunhlanganiso yezinceda amantombazane bathi adubeka amantombazane ikakhulu abasemaphandleni. Umnumzana Trimondolo okunhlanganiso ye Pathways Women Empowerment and Girl Child Support Network uthi abanye babo kabafundi ngemfanelo.
Kodwa bomkhaza bajulile menstruation cycle abanye they stop going to school. Then kulama early child marriages. So kuna njenge ntanzo masamba senza imfundiso yethu. Siyazama ukukhuthaza abantwana kakhulu. Especially masibafundisa nge-adolescent sexuality and reproductive health. Kuthi isikolo siqakathekile bantwana abangamankazana.
Sixoxe njalo lo mnumzana Mishek Ngulube owenhlanganiso yemhambi Children's Fountain of Hope.
Lathi sikhona abasiyi-organization silama challenges esihlangana lawo almost daily. Abantu bebuya abantwana bengahambi esikolo. Whether from primary school to secondary school, kusisikhathi kwenziwa ukuthi umntwana esekhaya esuke esikolo ngoba lapho ahlala khona nokudla kuyabahlupha abantwana besibe khathazeka. Izihlobo sezizama ukuncedisa mbe sezithatha ezinye sezisenzela ukuthi sihlale labo, kodwa kube nzima njalo ukuthi bahambise esikolo ngokuthi i-school fees abasikwanisi.
Umzali umnumzana Telephone Sibanda umhlali weVictoria Falls uthi ilanga leli loba belinanza minyaka yonke kunengi yokusilelayo ekukhuliseni amantombazane.
Ukukhulisa umntwana engkazana kunzima ngoba ngitsho nginabo abantwana abangamankazana labazukulu ndabo. Yazi indlela esihlangana lazo ezinzima kakhulu, kakhulu kulaba ngani base kuma-grade 7 kusiyali. Lezi mali eziningi eziyasezinide ebantwaneni, kodwa uhlupho esilalo kasila mali yokubancedisa.
Uphenyo olwenziwa ngabohlangothi lukahulumende olwemfundo ephansi lwaveza ukuba ngomnyaka ka-2023 abafundi abedlula inkulungwane ezine lengxenye 4557 bazithwala, iningi labo lingabafundi bemaphandleni. Ngalokhu abe-UNICEF bathi sekuyisikhathi ukuba amazwe abambane ekuxhaseni umntwana oyinkazana. Indikimba yalonyaka ekunanzweni kwelanga leli ithi Girls Vision for the Future. NginguNokuthaba Dlamini weStudio 7 ngiseVictoria Falls.
Siyazizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isicoco seNobel Peace Prize siphiwe inhlanganiso iHidong Hai Jongkyo ebona ngenswelo zabaphepha kumabhomu atomic bombs aphoswa ngelemelika ngomnyaka 1945 abulala abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu 1200 kwele Japan. eCameroon lithi akusavunyelwa ukukhuluma ngeminyaka yokuzalwa kamongameli Paul Biya osebuse ilizwe leli okweminyaka efika phose amajumi amahlanu 49. Useneminyaka yokuzalwa engamajumi ayisithiyagalolunye lanye 91. Kubikwa ukuba uBiya usehamba engani kubikana lesithunzi sakhe ngenxa yokuluphala. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Sizwe imibono kahulumende weMelika.
EleMelika lele Iraq asememezele ukuthi amabutho amazwe achiyeneyo akhokhelwa ngeleMelika abelwisana leqembu le-ISIS e-Iraq lakwele Syria azagqiba lumsebenzi ngompandula 2025. Umbiko owethulwe ngamazwe omabili uthi inguquko le izaphathwa ngendlela ezakwenza ukuba amabutho ase-Iraq eqhubeke ethola usekelo olwaneleyo lokwenqabela i-ISIS. Sokule minyaka elitshumi iMelika, ngemva kokucelwa yi-Iraq, iqoqe umanyano wamabutho okulwisana le-ISIS. Yona eyayisenza ubudlova obumangalisayo ibulala abantu eSyria lase-Iraq. Ekhuluma emhlanganweni we-ISIS Ministerial osanda kuqhutshwa, unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uthe umanyano wamabutho lo uphumelele. Wazisa lokuthi inani lamazwe aphatheka kulolu hlelo lakhwela lisuka kuchumi lanye 12 laya kumachumi cishe ayisishiyagalolunye 87. UBlinken uthe ngo-2017 umanyano wamabutho wadiliza iqembu le-ISIS e-Iraq. Eminyakeni emibili eyalandelayo senza okufanayo kwele Syria. Savimba imizamo ye-ISIS yokwakha isigodlo, futhi eminyakeni emihlanu edluleyo, sibambene, sisebenzise amabhiliyoni lamabhiliyoni amadola eMelika, ukuvuselela izakhiwo lokuqinisa umvikela endaweni ezadilizwa yi-ISIS. Kodwa, siyazi ukuthi umsebenzi wethu awukapheli. UBlinken uqhubeke esithi, lesi yisikhathi sokungahlaliseki e-Middle East. Kubaluleke kakhulu ukuthi siqhelise imizamo yethu yokuqinisa ezomvikela emazweni agoqela e-Iraq lase-Syria ukuze senqabele amaqembu ezidlova afana le-ISIS. Ele-Iraq lizathatha umlando wokuvimba i-ISIS ukugxila futhi impande kuleli lizwe, kutsho uBlinken. EleMelika lizaqhubeka lilwisana lobudlova kwele Iraq lakwele Syria liphandle, kungakhathalekile ukuthi okwesikhathi esinganani inqe kulesidingo. UBlinken uqhubeke wathi, okokugcina sizaqinisa ukusebenzelana ndawonye silwisana lengatsha ze-ISIS endaweni eziphandle kwe-Middle East. Emhlubulweni we-Sub-Saharan Africa, amaqembu alobudlelwano le-ISIS asegxile impande. Lokhu kwengeza ingozi evele ikhona, evela kwamanye amaqembu afanayo. Umnumzana Blinken wazise ukuba iMelika izanikeza izigidi zamadola ezedlula ikhulu $148 million. Ezasetshenziswa ukuqinisa imingcele lokulwisana lobudlova e-Sub-Saharan Africa kanye lase-Central Asia. IMelika izanikeza njalo i-$168 million ezasetshenziswa kunhlelo zokuletha ukuhlaliseka e-Syria lase-Iraq. Lesi akusizo sikhathi sokuyekethisa, kutsho unobhala Blinken. Sokuyisikhathi sokuphinda sizibophezele emsebenzini wethu ofanayo okunqoba i-ISIS, futhi siqinise ukuvikeleka okukhulu lokuzinza kwabo bonke abantu bethu.
Le yimubono kahulumende weMelika. Kwezikhathi zokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisethulela yona ngeWhatsApp.
Hallo, hallo, hallo Studio 7. Thina sikhala ngabantu babasebhambazi la amasotsha. Hey, makungu-December basithathela imali eningi kakhulu la. Lizame sithi linganceda amasotsha laba basithathela imali sibile ebhambazi emaitengwe lapha sesizwele. January, makungu-January sibuyela ngapha bayathatha ama-100 babefuna ama-300. December ikakhulu special ku-December kakhulu. Like linceda libona ukuthi lingabayenza njani abantu laba kamnanga khona.
Salibonani ku-Studio 7. Ibizwe lami ngufanyana Ncube, ngihlala eWange District eMabale Village Masikili anda kuka stepela. Yes, lesi sikhotho lapha isaphela amanzi. Sikhotho lesi saphela amanzi sibili. Lesi sikhotho sidonsa ngamasola. So amanzi kasaphumi ngitsho. So sithwele nzima, sithwele nzima ngokuthi asikwazi ukuthi sisi kumbembe singenzani. Okade esi lapha isikhona amanzi, kukhona amakhilomitha ngibona amathathu kumbe amane. Kachana sibili ngokuthi iningi lethu ayisithwele nzima. Abe singqola nje bembona basuke bebe ngconywana bebopi donki bedose ngqola. Thina iningi esingasiyabe singela zingqola uludubo olukhulu kakhulu okumangalisayo. Uyikothe silazise ngakho ukuthi inxenye ngenzakala libe leli icebo elokuzwa laba abancedayo nje likhwanisa ukuthi umbiko uhambe indawana yonke ukuthi kukhwanisa ukuthi kwenye imini sizothola besincede ngamanzi wona la awomayo.
Benija Studio 7, aludaba Studio 7, zayizwa le 4 million elahleke koBulawayo. Bebekukho donkipiri, njengoba nje bona donkipiri wakwazi ukuba busy ngabantu nje abadlaleleyo, bezidlalele nje lobe yi-6 othiwa hhayi bacabanga ukuqedula umnango wabo. Bebekukho manje udonkipiri intanga zabo zifika ngama-AK-47. So Paul unyathi nje labo donkipiri kumele bebuye bezosiphendula la, bebuye emsakazweni bezochazaka kahle ukuthi imali le iye kuphi. Amasela lo abanjiwe lathi siwabone vela leke lesifikele izithombe wafake nje kuma social media siwabone because yabona into yakho namna yabona ukuthi ayikho akunamali elahlekileyo ngabe ilahlekelo donkipiri omele besebenze waye bekwazi ukusebenza abantu abazihlaleleyo.
Ngitiphilaneni lonke inkosi mayilibusisa. Ya lingabangali lingamangali ngalokho okwenzakala ekhaya kokutshontshwa kwezimali lingatshoni lithwala nzima abantu bakomthwakazi lingathwali nzima. Le nto le uhlelo lozano lolo inkunzi siyayazi thina siyayazi asiyifundiswa izano inkunzi siyayazi akusinkunzi kuyani laphayana nje ngamaka siyayolana bazothatha imali yana ngendlela abazitshela ukuthi bona bahlakaniphile kathi sibabhekile akusiyinkunzi yana abantu bakhethu lingatshoni lithwala nzima.
Ustudio 7 njani lonke basakazi. Ndivulile lawe Thoma Record njalo kusihlala sifaka lingafaki nje sifaka abangani bethu. But mina ngizange indaba naleya abantu kuthiwa batshontshile ukhuzeni imali. Amapholisa wona khona esiba namhlanje cabanga ukuthi bebambana ukuze bebambe izigebenga. Behlala bekhuluma njalo sonke isikhathi uma utshontshe imali. Awulancedi into abayikhulumayo. Anti bayazana bona into zabo abazenzayo khona. Ndabona abasebenzi emabhenki.
Abo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo.
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 14.
Ulibhingi kuhlelo World of Fridays lomculi wengoma zokholo uPius Bebe njalo ongumfundisi koBulawayo usekhiphe idlalade elija elithi sonqotshelwa azizwene ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Ngempela lamhlazi lomculi ongumpheki wemculo etshiyeneyo encedisa abanye abaculi abacindezelayo kuye imculo yabo. Siyakwamukela mfundisi.
Salibonani balaleli, igama nguFinus Bebe, umculi wengoma zokholo lomshumayeli wevangeli njalo. Ngaqala ukurekhoda i-first album ngo-2016, ngilokhu ngisaqhubeka njalo ngisenza umsebenzi kaThixo. onguye wangikhulula ekugcilini kwa Sathane engangene kimi.
Upepe ukipe jaraji la kelicha alibiza sunotelwa ingazana labanye ukulipeka
le album esiphetheyo iqala kuphekwa eminyakeni odlulileyo 2023 yaze yaphela kuwona lo umnyaka irekhodwe eVelocity Records Zimbabwe recording studio nisebenzelo Patrick Nyawumwe as my sound engineer kuma backing vocalist bengilo nkosikazi wami uMrs Bebe lo munye intombazana okuthiwa nguRopa Fatso Malungwe.
Uba namukela njani idlalathi leli Bebe?
Le album ethi sanqotshelwa ikhutshwe mhla ka 30 August wona lomnyaka 2024 njalo hayi abantu bayamukela kakuhle sibili bayajabula ngayo.
Manje njengomfundisi ngabe uyatholakala yini kumakhasi okuzilibazisa ebulenjini be internet?
Ku social media ngiyatholakala ku YouTube, ku Instagram, ku Facebook la ku TikTok. At Finos Bebe. Ubebe wangkona ngu BHEBE.
Umfundisi Finos Bebe kachumayeli kubele kawenu ya kula. Mwenye besila ye kutelo waza waza Friday na msanje. Bela sonto eldegini longe ikamuna mwenye ezwe Jesus man.
Savumi sibongile kakhulu eza Jesus Banda ngomculo lo okhona. Yekuna doctor ingakhohlwa sikhuluma ngodaba lwamantombazana lwe international Day of the Girl Child. Hayi olivalisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube libe le mpela viki emnandi ilale kwalamhlanje.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.